Hayi kuvile kuthathu okwakuqala ibandla leZANU PF laziwa nge-signature slogan ethiwa ZANU NDEYEROBHA. Xa bethi ZANU NDEYEROBHA batsho khona ukuthi ungakuphambuka indlela yabo, indlela eyaqalwa ngamajaha aphethula umbuso kwandaba ningisithole. Bafaka la madoda asiphetheyo uza kuphila nxa ulenhlanhla wokuqala. Okwesibili, nxa umbuso ungani usuthelela njalo ungela maqhinga okuvikela ngama-ideas kumbe nezenzo ezihuga abantu, iyaziwa izani ukuthi i-last resort yabo yikubeka ukudinga nokuhlukumeza abantu.
Ye, uyamuzwa baba Gawule uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu uthi nxa ukuthi selisekhoneni liyaluma okunye okumangalisayo, kugcina lishaya abantu lisenza konke lokhu ngamafutshane khonapho.
Ngiyamuzwa uNdlovu, kodwa ngithanda ukuthi ngiqalele lapha ngithi mina basitshelileni indamasarira, basitshela even osifanda o-Reverend Sifanda ababesebenza nabantu opozithini amalanga lana ensuku lezana ezidlulayo ukuthi ezidlulileyo ukuthi okunye kuyizinto babekwenza beyenzela ukuthi kube nempumela ethengisayo ukuthi kulodlame kwezombangazi eZimbabwe. Babesetshenziswa, babehambe abanye bakhona bayakudingela khonokho. Khangela ukuthi bayenzeni i-harvest house laphana kungasangenwa sokuyisiminye eminye sokuthunywa kwenzani ukuthi babelimazana njani bona bodwa. Khangela futhi langalokuzini ngesikhathi kubekwa uchandrayi laphana ukuthi kwakusenziwa njani, ukuthi kwakuliwa njani. Babesitshilwa labanye abantu ukuthi ma usukhangela bona bodwa, wathi mo nxa sebekhangela nokuprovokana nabanye abantu bona bodwa besilwa, bona bodwa balodlame lwabo abafuna ukuthi kodwa phela ukhumbule Nkomo ukuthi wonke umuntu na ungaprovokwa. Kwesinye isikhathi ungazama ukuthi umuntu owaprovokwa abantu umuma abafana beyouth abavumi khonokho. Kwesinye isikhathi bathi abantu mabadelela bethi abantu babafunisa mboko kwesinye isikhathi ngoba umuntu odelela yena ngoba abanye abantu bakhona babeprovoka umuma uyawakhangele nje kwenza kwabo. Hale senza ngabomu. Kodwa udlame yinto embi ejube engavunyelwayo ukuthi abantu bebelwenze. Kodwa yona i-opposition yena leyikusayila ama-agendas abayo abayenza umsindo vele ngoko even layila izolo lokhu besenza umsindo lawo abantu.
Ubaba uNdlovu uyamuzwa lapha uGawule uyakhuluma sivile ukuthi okunye kungazani lina eliphikisayo kuyazenzela konke lokho.
Hayi, umzekeliso wakhe ubaba uGawule ngumuntu nje layo osephumputa ezama la ukuthi athole ukuphefumula. Iqiniso uyalazi ubaba uGawule, yena personal uyalazi ukuthi into yodlame kaqalanga khathesi, into yodlame yaqala kusasempini. Bazama sibili badala bethu abezabhula, hayi ubaba uGawule eyingxenye yabo ukuthi kwenziwe into ethiwa izipha. Uyazi ukuthi kuzipha kwaphelela ngabo abantu abafana bezama bashaya bachitha bebulala abantu abangelazikhali. Kwaba le nari rebellion empini, abafana babonari labo bakhanywa, abanye baganyulwa ngamahloka bangcwasha bephila. Urugari Gumbo labanye babo eMozambique bangcwasha egodini bephila ngenxa yokuthi abaphetheyo kuzana abafuni ukuphindiswa. Yebo, ye bengabe bekhona abanye ku-opposition labo abalomkhuhlane wezano ngoba vele abaningi ngaphandle kukazapho kuphela abaningi baphuma kuyizano bengabe besilwa layo khathesi kodwa baphuma kuyizano. So umkhuba lo mkhuhlane wezano ngabe ukhona, but eqinisweni yokuthi izano ayifuni ukuthikiswa, ayifuni ukuncintiswa. Ingabona sokunzima ukuthi kukhulunywe ngomlomo isebenzisa amahloka le ndlela.
Ye, baba Gawule kuthiwa vele alitshayi nje lithela amanzi njalo liyabulala, lingababulala sibili kuba khona
okwakathesi sesikhuluma ngezani PF esifangene esikumiso kwasesikhokhelwa ngumnangagwa. Sikubonile khona ukuthi uthetho oludlulileyo lolwane olwadlulayo elokuze lethemina le esikuyo lube luthetho oluhle kakhulu kwakuqala esibe nalo elizweni leZimbabwe. Yilo olwakuqala yilo obe lokuthula okungaphezu kwamandla. Ngokunjalo udlame lwaphelela emuva khonale nalokhona kwayenzakala ngamva emtini ngalokuthi kwayenzakala lokhu nalokho asikwali khonokho. Yonke indawo udlame lobelutholakala lisuka khona lapha nalaphana ngezizathu ezithile. Kodwa-ke abahlanzekana abantu beopposition sinabuyele emuva lapho satholi lapho kuzapho futhi udlame lwalukhona lapho ngoba abanye abantu babeyisebenza udlame kwalapho ngesikhathi sempi onikita mangena kathi bayanga baya ngathi ngesikhathi ukukhona wakusenzakala lapho okungayisiko thina yethu kubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi ngenye izinto zayenzakalayo ezimbi konke kupha kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenziswayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwezimbabwe akulakuthula.